abanga pishwayo banga wapishu ya ulawa mkulwende otrebe pezuwe seyelo sekukura hundi ama kanda mu 20,000 abantu abulawayo toka mkolo amini utopinyo njalo angafuna kube lemthetho emenza ukuthi nxa ebulala abantu abebheka emuva ecaza kumbe ukhona ombonayo osengangenela aphambanise ukubulala kwakhe abantu.
Nomzana Nembawari, nansi indaba.
Ngiyajabulisa ukuthi iZimbabwe ithethe inyathelo elinjalo ngesikhathi lapho amazwe manyana ukuthi kulungiswe indaba yamalungelo abantu. Khabe sinje konje kule ndaba ezidlala abantu bayaPalestine Israel, abantu bayabulawa ma kunjalo. So kuyi-topic or indaba esisobhudlini okumele ngabe sento sijangisana ukuthi sisibazukulula. Ngikhangele impendulo zikaskhulumeli kamongameli eJaramba ekhuluma ngalokho. Uletha isizathu ezibalisa ukuhlahlela kwesiya njengokuthi-ke aela ukusetshenziswa leso sinqumo esikwa-SSN esokuvikela amalungelo abantu. I-athena lelo lungelo alisola amazwe wona lungelo elibhekane le-America nabo-UK.
Mnumzana Ncube uyasho lapho uNembawari ukhuluma ngokuthi isikhulumele sikahulumende uBabu Jaramba uthi yena bavote besala ngoba bayakwazi ukuthi iAmerika ilamanye amazwe athuthukileyo afuna ukusebenzisa i-resolution le ukugenqula ohulumende bamanye amazwe njengalokho esikubone kwele Libya. Ungathini ngalokho?
Ngibona abantu laba kumele baphumele ejekeni. Kukhona izinqumo abazisayinayo like ama-conventions around suppression ye-terrorism. Okwenza basayine masinyane kwe-terrorism ukuthi bona engqondweni zabo kuhlala i-terrorist kumuntu okuphikisa bona kungabantu be-opposition kungabantu abanjengathi abalula amalungelo. Kodwa nxa sekulesithethe ekhangela ukuthi bona babuswe kuhle vele kabekeli ukuthi khona i-America sifuna ukuthi isigemuto bakhohlwe ukuthi ezikhathini eziningi uthuli olususwa i-America luphokuba lothuli eluphokuba khona nje uhudu lukagojane ngoba kukhona okwenziwa nguhulumende yena loqanjwayo endleleni abusa ngayo abantu bakhe engabaphathi kuhle baphatha ngochuku ebabulala. So injani u-PF kayisoze vele ukuvuma ukuthi ube lo muntu ebaphambanisa nxa bulala abantu ngoba bafuna ukuba ngontando kaliphiliswa bafuna ukuthi babe bevalele abantu elizweni ngemithetho enjengaleyi bulala abantu kungena muntu ozabaphilisa uzananzekula ngesikhathi sekubura wonje abantu bafa umhlaba uthule umhlaba ukhanyile yikho abakufunayo.
Nomzana Nembawari bathi olecala ngohlala ejojobele iZimbabwe uhulumende siyazi ukuthi ulodaba lwakhe lwegugura hundi kungaba kuyilo yini olumqoka olwenze wavota esala ukwamukela isiqondiso lesi mhlawumbe cabanga ukuthi lizavuka lelo cala.
IZimbabwe lamacala amaningi kungananzelela kulegoshethwa i-constitution eka-2018 kuba i-commission ukufundisa amanye bayericonciliation wasa uconstitution ukuthi uzakhangela kuphela amacala aqala ngi-2018 kusiza na amacala awesepho lika-08 siyemuva intambathina igrawundi akusekho njani ukuthi so ufind ukuthi ku-situation ukuthi njengelizwe asifuni ukuthi cazile indaba ezifomphakathi.
Mnumzana Ncube ngize kuwe siphetha ingxoxo yethu aluba nayelalela ubaba uMnangagwa ungathanda ukuthini kuye?
Uyakwazi uzama ukukhuluma noMnangagwa kufana lokutshaya idwala ngale dwala asomhlolalelayo noma elalele ngaze abantu bathinta abalalela abezwa zwisise izimfuno zabantu engingakutsho mina ngezekhulumisane loMnangagwa ngizakhulumisa nabantu bayishintsha isizalwane zeZimbabwe ukuthi khona khathi kulungiselelwa uthetho ukuthi ukusuggest abantu ukuthi bayebhalisa bavote for 2023 ngizabakhuthaza ukuthi kabasuse ngoba bayebhalisa.
Kuyiphethe mnumzana Nembawari
mna engakutho ukuthi umongameli uthe ukuthatha isitambu uthi the first of